embikweni abawethu namhlanje abezesini bathe isikhundla lesiqhathekile kakhulu ngakho ke akumelanga sibe ngesingela muntu kuze kube manje lona ukhetho solusondile kangaka ingcwethi ehlaziya ngezinhlala kahle kaZulu umnumzana Sineke Sibanda uthe ukhetho lalonyaka luqhakatheke kakhulu kuZulu wakuleli njalo ikomishini yezeki kumele ibone ukuqhakatheka kwalo ngokubeka umuntu esikhundleni lesi ngokuphangisa
ngokuqakatheka kwesikhundla sikandunankulu i-government yethu kayiselaso isikhathi sokuthi ulokhu ibhekana nakho sokumele ukuthi khona ngabe iyaphangisa yenze ngoba leyo futhi yinto esemthethweni according to i-electoral act section 9 iyabeka ukuthi khona kufuze umuntu lowo abebe isikhathi sesekhona kuyenzela ukuthi khona enelise ukubona ukuthi izinto zihamba kuhle njalo ukuthi ukhetho oluzayo enelise ukuthi alulungiselele ukuthi luphathwe kuhle ngendlela eqondileyo.
Omunye ohlaziya ngezombusazwe umnumzana Decent Bajila futhi ukuba khona kuka Chief Elections Officer kuzanceda inhlanganiso ezizimeleyo lamabandla ezombusazwe azaphatheka kulolu khetho ukuze bakhe ubudlelwane laye njalo kungaze kwaba khona ukukhalaza ngokuxilwa
kwinto eqakathekileyo ukuthi njengoba lo nyaka siza kuya kukhetho ikakhulu inyanga kaNcwabakazi ingakapheli kubalulekile ukuthi uChief Elections Officer akhethwe ngokukhawuleza ukwenzela ukuthi inhlanganiso ezilobu budlelwano mayelana ngezokhetho inhlanganiso ezizimele zodwa kumbe ama-political parties lawo ahle aqale ukuba mazi bayakhe ubudlelwane lalomuntu kungabikho into yokuthi kulabantu abajunyiweyo ukuthi sokulomuntu nje ofisini thina singamazi singakasebenzelani laye lowo muntu engakwazi ukuthi kusetshenzelwana njani. Kuqakathekile ukuthi zekhi ikwenze lokhu ngokukhawulela.
Omunye njalo ohlaziya ngezombusazwe umnumzana Pascal Madiri usole kakhulu ukuba madolo nzima kwezekhi esithi kutshengisa ukungazinikeli kukahulumende ukuqhuba ukhetho olulohlonzi.
Kanye inhlanganiso yenzeka ezimiselanga nje ayikho seriously azikhanyela iy'ndaba zokhetho ngoba afinye zakhuluma ukuthi sokufele inyanga eziyi-5 ukuthi kuye kukhetho ukuthi awukabi lo maqhuzu obona ngezikhetho enhlanganeni yezekhi. So ngibona ngani ukuthi lokhu abakwenzayo lokhu kutshengisela ukuthi vele abakho seriously njalo ukuqhutshwa kokhetho kwangikhona kulelo kungani kunzima ngoba umuntu ozakhethwa sokuhlela inyanga lezi eziyi-5 ambone ukuthi umsebenzi wakhe uzayenza ekwazi ukuthi kumele ayenze njengoba ukhanyazele ukuthi isikhathi sesibelelele sinayo.
I-ZES yinhlanganiso yokulondolozwa kwamalungelo kaZulu igxile ekukhuthazeni lokusolisisa ukuqhutshwa kuhle kokhetho olukhululekileyo njalo olunohlonzi lwaphezulu. Linkuthazo yokubeka kukandunankulu wokhetho ivela ngemva kokuba okade ekulesi sikhundla setheka senelisi. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukuba ukhetho lwalonyaka luzaba ngolukhululekileyo njalo luzahlolwa ngabavela emazweni wonke okwehlukene nalokhu okwenzakala minyaka yonke. Mina iTV7 ngiseHarare nguGibson Bebe.